Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 12 kuzibandlela 2021 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
ngabe engakakuhlonipha ukufa bengakakuboni bengakakwesabi kutsho khona ukuthi kuzamemetheka ngoba kabaziphathi ngendlela ezavimbela ukufa lokho
kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanye 21 nge-coronavirus kuleli izolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 820 belomkhuhlane lo
labo abalamaphemithi abama-permanent residents bayavunyelwa ukuthi bangene mhlawumbe mabe khona abalokhu besekhaya besasekuholiday
e-South Africa selivale imingcele yalo egoqela owe-Bay Bridge emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 Isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fazai Mahere uzamiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokuqamba amanga njengomnumzana Job Sikala lomnumzana Hopewell Chingono. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanye 21 nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 820 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe isifo lesi eZimbabwe laya kumakhulu amahlanu alamatshumi phose amathathu 528. Asebebanjelwe umkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane ezedlula amatshumi amabili 22,297. Pagati kwababhubhe izolo kulabalitshumi lambili beHarare abathathu eMashonaland Central oyedwa koBulawayo ababili eManicaland ababili njalo eMashonaland East kanye loyedwa eMaswingo. Ugatsha lwezempilakahle luthi lanxaso kulomthetho othi umuntu engabhubhela endaweni thize kumele engcwatshelwe kuleyo ndawo lanxa engaveli khona labo abangaba befuna ukuthwala izidumbu ukuyazibeka emakhaya kumele babe leqiniso lokuthi ibhokisi livalwe ngendlela enqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Lolu gatsha lugcizelele njalo umbiko ukuthi nxa umuntu engcwatshwa kumele abantu bamele gatshana legodi njalo kungavulwa ibhokisi. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus i-Citizens COVID-19 monitor umnumzana efidlela Ncube.
Basesebaningi abantu abaza kufa kakhulu bebulawa yilo mkhuhlane ngokuba nxa abantu bengahloniphi isifo esingaka bengahloniphi ukufa ungena emalokishini ungena emadolobheni lapha uthola abantu lasemakhaya besithi hayi lesi sifo vele kasikho uyakhulunywa njalo akukho ngabe engakakuhlonipha ukufa bengakakuboni bengakakwesabi kutsho khona ukuthi kuzamemetheka ngoba kabaziphathi ngendlela ezavimbela ukufa lokho. Lo hulumende kenzi izinto ezizakwenza ukuthi abantu bavikeleke ngakho ungahlanganisa zona lezo zinto uhulumende wehlulekayo ntengantenga yobuthakathaka wehlulekayo labantu abangahlonipha ukufa abangesabi ukufa ababhiliva kusuperstition belokhu besithi COVID-19 kayikho kutsho khona ukuthi sisezaba nezidumbu eziningi basezaba baningi abantu abazakufa kuze kutholakala ikhambi elokwelapha i-COVID-19 kumba abantu bazi baziphathe ngendlela efaneleyo.
abantu singathi bahlolwa ngemfanelo yini ncube ngoba amanani abantu abahlolwa ngelanga akhanya ephansi kakhulu.
Abantu abangahlolwa ngendlela ephangisayo njalo eneleyo ukuze kuphangise kwenziwa lokho okuthiwa khona yi-contact tracing kuvinjelwe umkhuhlane lo ukuthi ungamemetheki ugcwale emhlabeni wonke jikelele wezwe leZimbabwe. Into edingakalayo ukuthi kungahlolwa kuphela abantu labo asebegula kumbe asebebonisa iziboniso zokuthi bangabe belawo lo mkhuhlane. Kudingeka kuhlolwe abantu bonke, kungenwe emakhaya, kungenwe emalokishini, kungenwe edolobheni, kuhlolwe abantu ukuze basu kususwe labo abagulayo, ngokunjalo kususwe ingozi. Okwakhathesi kuhlolwa kuphela abantu abagulayo ku-private hospitals kumbe kuma-public hospital. Ngokunjalo ke oyabe engaguli lokho kuzaveza ukuthi uyagula asymptomatic kodwa ethelela abanye, uyaqhubeka ethelela abanye kodwa yena engaguli iziboniso lezi ezenza ukuthi azafinyelele esibhedlela. Abanye lanxa begula bayagula behlezi ngekhaya kodwa belokhu bethelela abanye.
Amapolisa aphume kuthange esithi abantu abasavunyelwa ukuthwala izidumbu besuka lazo endaweni ethize kungaba semadolobheni besiyazingcwaba emakhaya. Kodwa izolo abezempilakahle bethu le umbiko besithi ababe befuna ukuthwala izidumbu besuka mhlawumbe emadolobheni besiyazingcwaba kwezinye indawo kumele babone ukuthi amakofini avalwe ngendlela thize eza kwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ungathini ngokwehlukana kwempiko le ekhanya isethulwa zingatsha zikahulumende munye?
Vele kulwisaneni lesifo se-COVID-19 amapolisa akadingakali. Kawameceleni asixolele kancane, kwenziwe izinto ngendlela ama-scientists namadokotela afundisa ngakhona. Kudingakala ulwazi oluvela ku-World Health Organization ukuthi siphathe kanjani izidumbu, siphathe kanjani abagulayo, siphathe kanjani labo esisolela ukuthi ngabe bayagula. Hayi amapolisa lama-button stick lama-AK emgwaqweni betshaya imithetho bephatha kwabantu. Abantu bamele baphathwe ngendlela ebahloniphayo, ngendlela umhlaba othi baphathwe ngayo ohlonipha isayensi. Amapholisa kahambe kancane uhulumende akhulume ngolimi lwamadokotela lamasayentisti, hayi ngamapholisa.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus i-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wazise izolo ukuthi usevale imingcele yelizwe lakhe engamatshumi amabili egoqela owe-Bait Bridge emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Uthe imingcele le izavalwa kuze kuyefika mhlaka 15 ngenyanga ezayo. Abavunyelwa ukungena kumbe ukuphuma kuphela ngabathwala impahla, izizalwane zakulelo lizwe kumbe ezakwamanye amazwe ezilemfanelo zokuhlala kulelo lizwe. EleZimbabwe lona lithethe amanyathelo afanayo kusukwana ezedluleyo. Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nicholas Ngqabuto Mabena.
Lokho yikho akade sekukhangelele ukuthi kungenzakala ngemva kokuthi iZimbabwe ivale iborder. Esicabanga ukuthi yikho okungeke kuphazamise kakhulu ukuthi labo abalama permit abama permanent residents bayavunyelwa ukuthi bangene, mhlawumbe mabe khona abalokhu besekhaya besase ku holiday nxa belama permit bayavunyelwa ukungena. Kodwa ke labo abangelawo ama permit abangaso ma permanent residents eSouth Africa yibo ke abale bhadi lokuthi abasoze bavunyelwe ngoba vele bebengasavunyelwa ukudlula eborder yeZimbabwe. So lokho ke into kade siyikhangelela ukuthi izokwenzakala.
Khona ngapho eSouth Africa siyazi ukuthi umkhuhlane lo umemetheka ngendlela esabisayo. ubona eZimbabwe ungamemetheka yini ufike kulelo zinga?
Okuqhakathekileyo eZimbabwe ukuthi kumele silandele imigomo esiphiwa ngabazempilo ukuthi sigeze izandla, sigqoke ama mask, singahambi endaweni lapho okulabantu abaningi khona. Siyananzelela ukuthi ukumemetheka komkhuhlane mbe ngithi leli gciwana eZimbabwe kuvele ngemva kokuthi kuvulwe iborder ngo-December. Njalo futhi okunye kwenza ukuthi emabhasini kakhulu uZupco abantu bebengena begcwala, uhulumeni ubengelandlela yokuthi anike abantu indlela zokuhamba engakhangeli kahle ukuthi abantu bangena njani kuZupco. Okwesithathu kwenze ukuthi abantu bengela kudla bayagcwala ezitolo bedinga ukudla, abantu bengela imali bayagcwala emalayini nebhenki bedinga imali, okwenza ukuthi ukuqhelelana lokho okungalwasenzi nothiwa i-social distancing okungazange kube khona. Yikho ke kumele silandele imigomo yonke loba sisiya ezitolo zekudinga ukudla kumbe sisiya emabhanga kumbe singena emabhasini. Kumele sinanzelele ukuthi kumele siqhelelane ukwenzela ukuthi igciwane leli singalidluliseli kwabantu.
Umongameli Ramaphosa ubekhala esikhathini esedluleyo ngokuthi abantu kabazilandeli iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Sokunjani kulezi nsuku?
Kukhanya ngani abantu sebeqala ukwethuka ngoba sekuqala kumbe sokunabantu esibaziyo asebedlule emhlabeni ngaleli gciwane. Loba abantu bengalandeli ngokupheleleyo imigomo kodwa sebezama ukuthi bayilandele akusafanani lalesiyana isikhathi kuqala ngo-March lapho abanye abantu ababesithi bona igciwane leli umuntu omnyama kalimbulali kumbe akabanjwa leli gciwane. Ligciwane libamba ama-China labelungu, thina abantu abamnyama sihlala endaweni eshisayo. Manje abantu sebeyabona ukuthi hayi izihlobo zethu abantu esibathanda abantu esisondelane labo bayadlula emhlabeni ngaleli gciwane. Loba bengadlulanga abanye vele sebephuma kulelo gciwane. Kungani wonke umuntu selomuntu amaziyo ukuthi leli igciwane limphethe? Yikho ke abantu sebephana ke bazama ukuthi baphane imbono yokuthi umuntu mayelalwe igciwane engasinda njani ukwenzela ukuthi azame ukuthi alwisane laleli gciwane. Njalo futhi umuntu athenge imithi le okuthiwa abantu bayithenge. So ke yikho esikubonayo ukuthi abantu sebengani bakunanzelela ukuthi leli gciwane likhona kumele silwisane lalo.
Umnumzana Nicholas Ngabuto Mabena ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Isikhulumeli sebandla leMDC Alliance uNkosazana Falzai Mayere ukhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokudinda amanga kulandela ukubotshwa kwakhe izolo. Umayere ubotshelwe icala linye lomsekeli kamgcinisihlalo webandla lakhe umnumzana Job Sikala kanye lentatheli izindaba uHopewell Chingono. Abathathu laba betheswa icala lokwethula imbiko enkundleni zokuxhumana eyayisithi kule pholisa elatshaya usana eHarare lwafa. Amapolisa athi usana lolu luyaphila. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uChingono loSikala baya kuphikisa ukubotshwa kwabo ngoba besithi umthetho ababotshwe phansi kwawo kudala wesulwa iConstitutional Court. Ababili laba bazaphindela enkantolo labo namuhla. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Konke lokhu kwenziwa ngaphandle komthetho ngoba ama charges lawo abamcharge ngawo Fazai Mahere kawakho emthethweni. Njengoba sikhuluma phambilini ukuthi umthetho lo wokuthi abantu banqatshelwe ukukhuluma ayikho emthethweni, i High Court ngo-2014 yawesula yathi kawusomthetho ukuhambelana le democracy yikho usebenzi. Kodwa ke amapolisa ngokufuna ukukhawulisa abantu, ukuhlukuluza abantu, ukuhlupha usapholi kwabo leZimbabwe, bayababopha abantu babajikele ematrongweni bahlupheke iviki amaviki bencitshwa lamabail. Uzabona ukuthi lama major city angkhona ayaphuza ukubuya azivelise kusale 5 minutes ukuthi 3 o'clock ekwani sebesithi buya kusasa. Khonapha sikhuluma nje uHopewell lo sikhala sokuthiwa abaphindele futhi kusasa icala labo lingathoniswanga ama major city lama prosecutor aphuzile. Konke lokhu mahlabezulu ukuzama ukusephula umoya, ukusephula inhliziyo ukuthi bonke abantu kakhulu omama bengangeni ezamalungelo, bangangeni ezepolitics. Nangumntwana oyistar owazi ukwenzayo uAdvocate Mayere sebemhlukuluza bezama ukuthi ebuyele emuva enyele. Yikho ke konke lokhu akukho emthethweni. Sesibona mhlophe ukuthi iadministration kababa uMnangagwa sihlose ukufaka intando kayiphikiswa eZimbabwe esithi hi one party state.
Uchingono sizwe esithi kasoze acele ukukhululwa ngebail kodwa uza lwisa ukuthi icala lakhe lilahlwe evalelwe ngoba njengokutsho kwenu njengokutsho kwamagqwetha njalo umthetho lo awusekho emabhukwini emithetho yeZimbabwe kudala walahlwa inkantolo. Lilubona njani loluta?
Liqiniso ukuthi umthetho lo awusekho emabhukwini omthetho emastatutes. Vele lokucela i-bail ayakufanelanga, ufana nje ukuthi umuntu ekhutshwe ngoba umthetho lo vela ukho. Ikuhlukuluza abantu, ukubahlukumeza, ukubagadisa imisebenzi engayisiwo emthethweni. Yikho ukubotshwa kwalaba abantu besebenza umthetho lo is unconstitutional. Kutshengisa ukuthi vele kasiwomthetho uma silandela i-rule of law. Amapolisa lama majestics bafanele bakubone ukuthi high court yahle yawesula lo mthetho ngoba uyabucindezela amalungelo ayinqaba freedom of expression. Ngalokho uqinisile njalo lathi sivumelana nalo chingono lama lawyer labantu bonke abafuna ukuthula abalandela rule of law not rule of man. Umthetho lo awusekho emabhukwini eZimbabwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lolwabatsha olwe The Connection eselethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udubo lokuqonga kwenani lababanjwa bele coronavirus eZimbabwe kanye lohlelo lwe 30 days level 4 COVID-19 lockdown. Sifuna ukuza ukuthi i-lockdown le iphazamisa impilo yabatsha ngayiphi indlela. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo 8 Bama.
Imizamo yokususa umongameli weMelika embusweni umnumzana Donald Trump iyaphambili lanxa nje sokusele iviki kuphela ukuthi umbuso wakhe ufike emaphethelweni. Amalunga edale lePhalamende eleCongress azahlangana namuhla evota phezu kodaba lokuthi uTrump akhutshwe embusweni kusetshenziswa umugqa wesisekelo sombuso welizwe owe-25th Amendment. Kodwa njengoba lolu hlelo lungakhangelelwanga ukuphumelela, ibandla lama-Democrats lithi lizasungula uhlelo lokuxotsha uTrump nge-impeachment kusasa limethesa icala lokutshotshozela udlakela olwenziwe ngabasekeli bakhe ePhalamende ngeviki edluleyo bezama ukwenqabela leli dale ukuthi lamukele ukukhethwa kukamnumzana Joe Biden njengomongameli omutsha. Lungaphumelela uhlelo lwe-impeachment lolu, uTrump uza kuba ngumongameli wakuqala weMelika ukuthi etheswe amacala ngalindlela kabili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ngibona ngathi ukuthi ama Democrats athi afuna ukuimpeacha uTrump. Ngibona ngathi benzela irecord yokuthi uTrump abe ngupresident wokuqala e-USA ukuthi aimpeachwe kabili. Ngoba ngithi wayimpeachwa laphana kuqala bezama ukuthi batshengise abantu ukuthi ukhulume lo president we-Ukraine efuna ukuthi amdingele idoti ngoBiden. Kathesi ngibona ngathi wenze sibili into embi ukwedlula zonke izinto abengazenza ukuthi atshotshozele abantu ngokuthi bahlasele isigodlo, inhliziyo ye-United States ukuthi khona bakhwele bona laphana e-Capitol Hill badilize zonke lezana izinto benze khonokhana bakwenzile. Ngibona ngathi lokho ku-impeachable.
Ubona abebandla lika Trump yela ama Republicans labo belusekela yini uhlelo lokumkhipha esihlalweni lolu olwe impeachment kudalele Senate?
Okwakhathesi nxa kathi iqhubekela phambili i-impeachment yakhona, ngibona ngathi ibiza kuba le support evela kuma-Republicans ukwedlula isikhathi sokuqala. Ngesikhathi sokuqala babebambene ama-Republicans for amakhanda ndawonye engafuni ukuthi uTrump ayangele. Kodwa okwakhathesi ngibona ngathi hayi, into ayenzileyo ibaphambanisile kakhulu. Ngoba nxa uzakhangela ama-senators lama-members of Congress sebengabantu abacatshayo bengena ngaphansi kwezitulo besuswa laphana besiyafakwa emgodini phansi khona lokuthi bacatshiswe. Kubaphambanisile kakhulu lokhu.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas khonapha eMelika. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi amapolisa abophe owesilisa uLisani Ndleya eMangwe emethesa icala lokubulala uyise lonina ababedumile uNicholas loMargaret Ndleya nyakenye. ULisani uviko wabulala ababili laba wasebatshisela endlini. Iphephandaba leChronicle lona lithi kutholakale isidumbu zabantu ababili ekade besemoteni ethwalwe ngufula eGweru. Kusadingwa ezinye izidumbu ezine. Soku isikhathi senobalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Kithi umthwakazi omuhle ngamajournalist akithi uGibbs Dube, uEzra, uMandlovu ngapha kobulawayo, labo bonke njengamajournalist akithi ngokuhlukana kwabo ezindaweni esihlukeneyo. Ngithi siyalithanda lonke umsakazo lisipha wona muhle kakhulu, ubalulekile abantu bawujabulela ngalingaqhubeka lisenza njalo. Lo okhulumayo nguMordekhayi Ndlovu okuya eKhezi etshela nyemba. So ngithi siyalithanda lonke amajournalist sakithi ukuthi ngingahlala lisenzela njalo. Ngibuye ngingene endabeni le yokuthi kathe siright kule lockdown, kanti siyacela ukuthi igovernment yakithi eZimbabwe nayingazama by all means ukuthi inike abantu ukudla. Kubulawayo kube la manzi, abantu bakhululeke bethu bekwazi ukuthi lapho bemelele besazivalela kulockdown kodwa kube lalokhu abakuthola ethunjini. Kungenani bantu bakithi bomthwakazi, izaza inkululeko ngesikhathi sayo. Kasibe lokubeke zela sinqobeni COVID-19. Ngiyabonga ngithi phambili ngomthokazi wakithi emathebeleni tasemikhlesi.
Ngithanda ukulibingelela zizalwane zonke wonke eZimbabwe ngilibingelela ngomsa wenkosi. Mina bengilesicela ukuthi wonke umuntu kuleli lizwe lakithi mangabe kuyavuma sifake nama mask ukuze sikwazi ukuvikela lo mkhuhlane iCOVID-19. Awula indlela esingavikela ngayo ngaphandle kokuthi sifake ama mask, lama social distancing, lama sanitizer. Asincedaneni labangakwaziyo sibafundise especially kithi emakhaya ngapha. Sikwazi ukufundisana, sitshela nini ukuze sikwazi ukuvikela lo mkhuhlane. Mina ngikhuluma ngoGibson, Gibson Mpofu webubi eWard 17.
Hello Studio 7. Hayi izinto ezenzakalayo abantu bayafa. Hayi abafa njengembuzi. Hayi hayi. Hayi. Hayi corona le hayi.
Lele baka Studio 7 mina ngikhulumayo ngikhuphe ngibuye homestead lapha hayi kaphuma uTrump kaphuma uTrump kaziphumele kuhle ye angathone bangisa hayi ngaye dziwudliwe vele udliwe kaziphumele nje hayi zilimela indumba le angabe lokho exokozela dalo kunyu ukukhuluma ongapheliyo ngathi bona vele ngoba ukhuluma endebani ozafuna ukuthi agugere esihlalweni ingathi labo sobhuku bathi insana usobhuku ngakwe ngabone segugile yanika omunye sezibona ukuthi hayi sengivuse ngihlale kakhulu uyanika omunye kalindele ukuthi aphe kathi bona upresident labo bangavuna ukuthi baphume kungena abanye abathi abasaselamatatabuku ngaziphumele yena kungena omunye sibona ukuthi uyangaphi la kuqhuba uyangakaphume engabi le nkani la ngaphume ngathi ufuna ukuthi ayalele esihlalweni ngalahla intonga la ephasi njengabanye abalahla intonga phasi baphume la ikaphume ahlale phasi ku-standby ya ngabalaleli baka Studio 7 siyezwa sibili kule mpikiswane engabhebhedayo lapha hayi kaphume ngeke kubala amavoti kuthi akwabalwa kudala lokhu kaphume
salibonani salibonani noStudio 7 ngapho siyabonga ngosincedisa ukuthi sihlala sisizwa elindaba esiyabe singazizwa enyuzini singapha ekhaya bengifisa ukwazi ukuthi kanti uhlelo lulyalo lokuezuma abantu ababulawa inkukhu rawunde kanti lophilela ngaphi ngoba sasikhane kuthi sazokuya phambili incedisa abantu sicela Studio 7 lidingeleliyo i-information efana naleyo futhi athi lophilela ngaphi ngoba ngangabona emizini khona abantu ababa-ezuma laphana sesikhathi sadlulayo ababili labana kanti kwahle waphelela khona phana yini i-government ngoba yayisikhulini isineza abantu imvume ukuthi abantu kusetshenziswa iy'ndaba zabantu lababulaya ikhukhurawonde kanti manje kwasekuphelela ngapho njalo ngifuna ukwazi kathi abantu kanabona abanjeba laphana nxa ngibona abantu labana aba-ezuma ababili labana wathi abathi umntwana umntwana lowo wasalayo yena wancediswa njani i-government ngifisa ukwazi lokho.
Ngiyalibingelela lonke ngesisazi kaNkulunkulu igama lami nginguhlalani Mlotshwa ngizalwa enkayi okwamanje ngilapha eBotswana yikho-ke ngikhuthaza izulu eZimbabwe ukuthi sigezeni izandla izikhathi zonke sigqoke amamaski izikhathi zonke sizivikele emkhuhlaneni we-coronavirus umkhuhlane lo ngowethu sonke kufanele sibe lawo umuntu wonke ngiyabonga nxa singalandela imithetho yalokho ufanele siwenze ngiyabonga igama lami uhlalani Mlotshwa.
Bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sizigqibe ngezivela kwamanye amazwe. Phakathi kwabantu abancintisa kukhetho lokudinga umongameli kwele Uganda kubikwa kulo yedwa kuphela owesifazana. Izizalwane zakwamanye amazwe ezingamakhulu amabili alamachumi amahlanu zibikwa sezivalekele impi kwele Central African Republic. Sikhangele ebezihamba phambili. kubhubhe abantu abangamashumi amabili lanye 21 nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 820 belomkhuhlane lo. Ele South Africa selivale imingcele yalo egoqela owe-Bay Bridge emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fazai Mahere uzamiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokuqamba amanga njengomnumzana Job Sikhala lomnumzana Hopewell Chingono. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.